uMaruze High Court akuvumela lokuthi nqa kulento efuza ukuthi ayenze ngesikhathi esithize engasayenzanga abuyele njalo High Court. Okukhathekile ukuthi umuntu afake izizathu ezizwakalayo. Kule ndaba angisiboni isizathu esiqedakalayo ukuthi singale siyaphanyikwa e-High Court. Nginanzelela ukuthi okwabe kusenzakala ukuthi mhlawumbe kungabe kuyi-excuse yokuthi nxa esebiza ama-elections lawo awabize wonke esengathi ama-general elections elizwe lonke.
Ye, kodwa mnumzana isizathu asifakayo ekuqaleni sasingani silohlonzi soneso sokubana akulamali elizwe.
Anginanzelela ukuthi lokhu kungabe kuyisizathu esiqinileyo. Asikaboni ukuthi iZimbabwe yona isizamile ukudinga imali yokuthi yenze lokho. Senazile ukuthi iZimbabwe kulemali eningi kakhulu yama-diamonds emarage ngale etholakala khona. Uhulumente weZimbabwe ufuze ukuthi athathe leyo mali alandele isinqumo sedalele ekhoshini esisaziyo sona.
Nxa sikhangele umthetho ulakho na ukuthi abuyele njalo okthoba nxa esefikile athi yena hatshi ngicela enye njalo inyanga.
Ukubuyela ekhoti wonke umuntu uvunyelwe nje ukuthi angabuyela ekhoti noma nini. Kodwa-ke okunazelekayo ukuthi kufuze ukuthi nxa ebuyele ekhoti afake izizathu ezizwakalayo. Umthetho wendaba ungakamehlile ungakamphi isinqumo esivumelana naleso sicelo.
Ye, siyabona ukubana lona lolu daba lukamongameli Mgabe lokusa lolu daba edale lukhanya asikazwa impumela yakhona. Kodwa sizwa kuthiwa yi-agent application ukuthi singezwa impumela yakhona nini?
Esikhathini esiningi ama-agent applications nama-application enziwa ngesiphangiphangi. So sikhangelele ukuthi njengoba bephiwe umhlaka 30 kusho ukuthi kuyikusasa. Kufuze ukuthi leso sinqumo sethule elakusasa lingakapheli ilanga.